Siyabonga silo ndoda ongusekretary wakoBulawayo province uHenry Dube onguye owathaywayo kanti njalo wadutshulwa ngisho njalo ngoba walimala kakhulu ekhanda lapha wawopha kakhulu kodwa engingakutsho ukuthi senelisa ukuthi lanxa umumo wawungavumi amasotsha ezimbili izimoto zingahambi senelisa ukuthi simtholele i-private hospital samtholele i-ambulance eyakwanisa ukuthi imhambise esibhedlela ayekwalashwa ngikhuluma nje hayi usengumuntu ophilileyo usengumuntu ophephileyo
manje ubufakazi bukhona yini obokuthi abantu laba batshaywa njani kwakusemthethweni kumbe ukuthi bona balacala
ubufakazi ukuthi abantu laba batshaywa kungekho emthethweni silabo loba nje uhulumente wezimbabwe njengoba ehlala engumuntu ophethe izinto sikubonile emavikini adlulileyo sebesala bethi bona hhayi asomasotsha ayihamba ayishaya abantu lamapholisa ngabantu ababejontshe ama-uniform kodwa bese simangala ukuthi shuwashuwa lingamanga angakanani wala angaqanjwa nguhulumende ngoba amasotsha sasiwabona ayegcwele amalokithi wonke bebhoda ngezimota zabo zizana amaphuma lamapholisa siwabona bengenela abantu bebatshaya ezimbini sikhuluma nje ithimba lethu belibhoda eminye lempophoma libhodela bonke labo ababetshayiwe libabona ezabelweni zabo ngoba abanye bebesesabala khona ukuthi beyezibhedlela besiyabakhuthaza ukuthi benanzelele ukuthi hayi kuqakatheki beyezibhedlela lalobu uhulumende vele ngasoze bancedise ngoba kumele kwenziwe amaripoti kodwa kokusalayo ukuthi hayi abantu batshaywa sibili balimala betshaywa kakhulu ngabantu abagqoka ama-uniform amapholisa lamasotsha
abaningi baqhathanisa isehlakalo lesegoground kuyafanana yini isisindo sakho
yinto ezimbili dadewethu ezishiyene igoground akulanto esiyenzakele ezimbabwe zi-1980 kuzofika namhlanje esingayilinganisa legoground ngoba kathe singasikhuluma ama-reports athesi okufa abantu abangu-12 to 13 uthole ukuthi kambe i-12 to 13 people abafileyo ingakhompewa le more than 20,000 people ababulawayo abanye banyamalala kanjalo so esikuthiwe ukuthi abantu bonke abazama ukuthi baqhathanise legoground bethi siyahambelana nabantu engathi mina abalaqiniso emlonyeni yabo abafuni ukuvuma ukuthi igoground akukabi le nto esiyenzakele kuleli lizwe ezafika lapho njalo futhi igoground kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe ngurhulumente so ngokunjalo lezi zinto zombili azinyeke zalinganiswa loba sokuthenga.